lokhu kawusoze kwakwenzakala. Akuthi nginike umzekeliso. Lokhu esatshaywayo ngesikhathi seGugrawundi, njengabantu beMandebeleni, Midlands, Manicaland, Maswingo. Thina lapha eMandebeleni, njengakoBulawayo, lokhu izani yasitshayayo asikaze siyivotele. Okutshengisa ukuthi silokhu sisebuhlungwini ngokubulawa kwezwa abazali bethu. Namhlanje sizintandane ezingazakalayo ukuthi zazalelwa ngaphi. Asinamaphepha atshengisa ukuthi khona ngisizalwane saseleli lizwe. So bangatshaya baze bafike lapho abafika khona, kodwa esikutshoyo yikuthi kasibuyele emuva ngoba sesidiniwe ukudubeka lokuhlukuluza lokubulawa yizanu abangahloniphe ilungelo lethu njengabantwana beseZimbabwe.
Kodwa injongo yabo iyakhanya silidungazani kunjengakhonokuyana okwenziwa kubandla lezathu, akunjalo?
Hayi, kucacile sibili, kakubuzwa sibili, ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-1987 kwakuthiwa sekunomanyano phakathi kwezaphu leZANU-PF. Sathi hawu mayuyu, kushuthi sokunganyeno, ngoba ubaba uNkomo wayesebonile ukuthi hayi bo, igazi elichithekele labantwana leli kungcono kavume enze kutantana bangabulawa. Kodwa abadala bathi ukuhlakaniphisayo ngisakubona izolo. So singeke saphinda indaba enjalo, ngoba sesibazi ukuthi bona bavele into yabo, njalo sebephinda into yabo yezaphu. Thina sithi hayi bo, kulesi sikhathi la kwenza kuzaphu singathi ngeke salivume likwenze. Njalo kumele ube kwazi Gibbs saba leGugrawundi, Operation Mrambathina, Operation wavotela ngapi, Operation Manukonde, sesidiniwe ukutshaywa. Lokhu esathiwa ngo-1980 yinduki MCC leni. So singaze siyekele ukulwa, singaze silwe, siyafa kuphela, ungcono siphe sizamile.